Silokudana kakhulu njengebandla le Movement for Democratic Change ukuthi amalunga amadala afana nabo babo uMdzuri bayaba lesikhathi sokuthi badlale amadlwane besenza into abayaziyo ukuthi ayisebenzi bekhasela ezibo nje bezikhipha inhlonipho bezinqunula ebantwini ngento engekho iqiniso bayalazi ukuthi ubaba uMdzura wakhethwa ngokusemthethweni kuCongress yethu ekhona ekade ikhona njalo abakunanzelelayo kungananzelelwa ngumuntu wonke ukuthi amaCongress eMDC aya ephucuka esiba ngcono akusabi lowo budlwangu dlwangu akusabi nje lento ezithile ezithizeni ongathi lezi kazihambisani ledemocracy abantu benza intando yabo bayenza ama-nominations iningi lakhona liphuma umuntu ezimele yedwa kungela ophikisayo yikho kwenzakala kuso isihlalo mhlawumbe sasingafunwa nguye ubaba uMdzuri ngoba upresident wakhethwa kungela ophikisayo ubaba uMdzuri akula ngisho umuntu oyedwa we-MDC labonabo akade labo esenza umbuthano wakhe wabona izindaba abazange bakwanise ukuthi babe nezibindi nje zokuthi bakhulume ngoba bekwazi ukuthi ubukhokheli bukaMdzuri abucaci asiyo umuntu ongakhokheli bandla kodwa namuhla gqi sebe siya kubona izindaba sebe siya ebantwaneni beZimbabwe sebe siyadlala ngabo besiyadlala ngengqondo zabo.